Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela ku Studio 7 ngomvulo ekuseni mhlaka 20 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, inhlanganiso yezeCTU ithi ilakho ukutshengisela isola ukubhidlika kwezomnotho ingavumelana ukwenza lokho emhlanganweni wesiphangiphangi we-extraordinary meeting ezawuqhuba kuyona le iviki.
Angaza ke sirule out ukuthi iZCTU ingabuyela futhi eSaradini nxa ikuthi indaba zomnotho uhulumende wehluleka ukuzilungisa.
Ibandla le-MTC selilandele imbiko ethi umkhokheli walo uMnumzana Nelson Chamisa utshele abalandeli bakhe emhlanganweni we-rally eChobethu izolo ukuthi kufanele batshengisele ngodlakela bekhuphe umongameli Emmerson Mnangagwa embusweni.
Wafaka futhi waphinda but wafaka lokuthi peaceful demonstration bethi asifuna ukuthi simkhiphe umuntu lo but ayikhona violent abuye ezekhuluma lathi simtshele ukuthi sifunani kwenziweni sinuze lawo ndawo ezimbabwe labo bayabe sebelungisa okwabo thina besikhona phela singuzwanga kaloku.
Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kuwona lo msakazo. Inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, iZCTU, ithi ilakho ukutshengisela isola ukubhidlika kwezomnotho ingavumelana ukwenza lokho emhlanganweni wesiphangiphangi we-extraordinary meeting ezawuqhuba kuyona le iviki. Unobhala jikelele walinhlanganiso uMnumzana Jafet Moyo uthi kuzahlangana amalunga eGeneral Council azinkokheli zenhlangothi ezehlukeneyo zeZCTU, njalo yizo ezingathatha lesi isinqumo okungeminye yemizamo yokuthi uhulumende alalele izikhalazo zabo. Inhlanganiso le yaqoqa ukutshengisela ekuqaleni komnyaka kuze kukhuphuke intengo yamafutha epetrolo. Kwabotshwa inkokheli yalinhlanganiso kanye labanye besetheswa icala lokweba impahla ezitolo. Asizweni uMnumzana Moyo esichasisela okuningi ngalolu daba.
Lokhu kusezisebenzini sengithole nje engathi isicebiso sokuthi ngibizeleke umhlanganiso wechimbi-chimbi obayibiza bethi Extraordinary General Council ukuze ke ikhangele ke lokhu esesibhekane lakho. Yiyo ke inhlanga engathi iqembu elithi nxa izinto sezinzima zithi singangena yini esaladani singenzani, yilo elisinika amandla belingakaze ke sifike kulokho kwangalesi sikhathi ukuthi betsho ukuthi sibuye lenini yini esaladeni. Kodwa njengomuntu osele sikhathi ke esenza lo msebenzi akumangalisi nxa bengahlangana komalanga alandelayo bequme ukuthi sibuyele futhi ezitaladeni, angaza ke kumangalise. So angaza ke sirule out ukuthi iZCTU ingabuyela futhi ezitaladeni nxa kuyikuthi indaba zomnotho uhulumende wehluleka ukuzilungisa. Siqhubekela phambili sizama njalo. Siloke sihlangana ke kuma sectors achiyeneyo sizama ukureviewa ama wages ukuze kwanise ukulandela phela intengo. So ama sectors ethu wonke ayazama ukunegotiate ngama employers. Sesizame ke ukubhala ingwalo ezithize sicela ukuthi singaba lenkulumo yini esikubiza sithi tripartite negotiating forum. Lesibone ngani akulanto ephumayo ke evela kuhulumende layo ngani kala answer ukuthi singahlanganisa inkulumo thina labaqhatshi layo uhulumende. Udubo lukhona ikuthi manje bephuma ku-collective bargaining table ukuthathwa nje inflation ababe kutholile ubangela ukuthi bebesebenza phenduka kuvikezayo futhi. So kuba nzima kodwa yikho esikwenzayo ngoku everyday.
Sikhuluma nje uhlupho olukhulu olubhekane lezisebenzi iluphi nxa sokufika kwezomnotho lapha nemali.
Sibona ngani ke akula remuneration eholo eneleyo esikutholayo kulutshwana compared lentengo esikhona yesitolo. Njalo sesiba lutshwana esisiya emsebenzini esokubangela ke ukuthi iholo lami ke bese ligcina ke abantu engaba baningi emulini ngokuthi abaningi kabaye emsebenzini. So imsebenzi kayikho. Laba ke abavukela khona emsebenzini bathi ke imali yebhasi, imali yokudla, ukugcina abantu ezibhedlela kuyadula intengo, yikho esikhangelane lakho njengezisebenzi.
Lo ngumnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU sixoxela eseHarare. Ivandla leMDC selilandule imbiko ethi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa utshele abalandeli bakhe emhlanganweni omkhulu we-rally eChurch ngesonto ntambama ukuthi kufanele batshengisele ngodlakela bekhuphe umongameli Emmerson Mnangagwa embusweni ngemva komhlangano wabo omkhulu we-Congress. Umsakazo we-ZBC uthi umnumzana Chamisa uphinde wacothoza abaphatheka kunkulumo zokuthuthukisa umnotho welizwe eze-Political Actors Dialogue. Njalo ulokhu ezenza umkhokheli webandla leMDC lanxa umthethwandaba wamsusa kulesi sikhundla. Asizweni incazelo yesiphathamandla seMDC umnumzana Joel Gabuza obesemhlanganweni weChiretsi.
Wafaka futhi waphinda but wafaka lokuthi peaceful demonstration state lasifuna ukuthi simkhiphe umuntu lo. Ya, but ayikona violence ukuthi simdose abu ezekhuluma lathi simtshele ukuthi sifunani kwenziweni sinuze lawo ndawo ezimbabwe. Labo bayabe sebelungisa okwabo thina besikhona phela singuzwanga khonoku. Ngiyabona-ke kuposa kuchayanelingilala maralise-ke sibe lawo edinga. There were a lot of people, I can't give you an estimate, but bigcwele istadium. Abantu besele ukuthi bengahlala bahlala legrawundini but ama-stairs ane begcwele wonke.
Okunye ade kukhuluma yikuphi okuqakathekileyo emhlanganweni?
Ukhuluma nge-economy, ukhuluma nge-state of the party, wakhuluma nge-judgment level. Ukhuluma lokuthi i-Congress zahamba njani, then what's the way forward after Congress. Yiko ukhulunywe phela ngama-demonstration la. Kuqale wabonga abantu ukuthi bazovotela. Batshela nje kodwa bona asomlando wabo, bazovotela ezangeni. Bathi abantu abanomona bayala ukuphuma esihlalweni.
Kungani ibandla lakho litshona likhuluma ngokhetho lwedlulayo lingalungiselela ukhetho oluzayo?
Asingeza kukhuluma ngokhetho oluzayo ngoba lolo lodlulayo lwesikwereti akuyikho wakukhuluma ngento ezintsha ezakudala ungakaziboni. So yikho sifuna ukuthi hayi singakhuluma ngoluzayo bazasiphinda njalo besitshontsheni aqale silungise lokhu kwadlulayo ukuthi sibonisane ukuthi hayi wena zala utshontshile la la evumi ukuthi hayi madoda nditshontshile ngiyaxolisa kuyaxolisa nokwenziwana besivumelane ukuthi hayi noto silungisele loluzayo asisafuni kuphinde. Kuphindwe khona ngoba sikhuluma ngoluzayo bayasitshontshela futhi.
Abanye bathi abaliboni njalo ephalamende likhankasela ukuthi kulungiswe imithetho yokhetho ama-electoral reforms eliyake likhale ngawo ukhetho solufikile.
Ye phela anti kule nto eziningi ezilungiswaka kathesi sisazama ukuthi silungise ezomkolobe.
Lingakulungisa njani okwemnotho olizwe lina lingekho embusweni njalo lingekho phakathi kwenkulumo?
Ngiyabona ukuthi ama-ideas omnotho ayisikho ukuthi abantu bezana bakwazi. Abantu bezana mina ngithemba ukuthi bayakwazi okufanele kwenziwe ukuthi umkolomo but ukusela ukungilimbani yikho kuyathi kulala ilizwe. Ngiyabona ukuthi wona amabhondi la ngokubona kwethu awasela ncwedi ezimbabwe. Wonke umuntu uyakwazi ukuthi ibhondi ayisebenzi ukuthi uhulumende lokho ekuthekelele ukuthi ibhondi iyasebenza but siyakwazi ukuthi benzele ukuthi bedinga ama-bond nokuthi bewafake estradini batshontshe imali ebantwini bathatha ama-youth bona bebesidla bodwa beyekele ukuthi belungiselela abantwana bezimbabwe. So into yemkhonomo ayihluphe ufanele ukuthi abantu beyekele ukutshontsha bekhangele ukuthi kuyinokungenzi ukuthi.
Uthe abantu bebebaningi eChiretsi njengemhlanganelo yalibe layo eBhinga. Ubona ingane eBhinga ngesinye sezigaba esiba lemhlangano eminingi kakhulu kulezinye izigaba njalo isizathu yisiphi?
Angithi yabona ukuthi abantu ukuthi beze bephume ngobuningi babo bayavele inkathazo abalazo lapho abahlezi kuhle abantu abaphuma solo thina njengebhinga siyaphuma ngobuningi ngoba hhayi siyakunanzelela ukuthi ithemba esihlalo liku-M D C and likuba kujamisa yokusiphuma ngobuningi and ngiyabona babetshirezi ngendlela esikubone ngayo la ma-problems abatshela upresident ukuthi situwe icaba lamagetsi abantu sebexotshe emsebenzini emapulazini abo bahola bahola ama-$100 amapulazi enzimba yathathwa ngama-ovet konke lokhu yana kubenza abantu bezonde befuna ukuthi hhayi ithemba rethu likutshamisa ngcono siye kuzingazela ukuthi kuyini angasinceda hambo.
Lo ngumnumzana Joel Gabuza isiphathamandla sebandla le-MDC njalo emela iBinga South edalela eParliamente sisukela sikhulumela yena ke esanda ukusuka eChiretsi likhumbuleke njalo balalela ukuthi siya live streamer kukhasi lethu leFacebook iVOA Ndebele njalo siyabona bakhona abanye asebesixhasile vele uNomthandazo Nkomazana uthi kakubuyelwe ezitaladeni vele ngabona utsho udaba loliyana lapho besikhuluma khona leZCTU isithi mhlawumbe bazabuyela njalo ezitaladini silo Enoch Dube siyabonga ukusixhasa ulalele uhlelo sikhona sizalethulela ezinye indaba. Ye uNomthandazo Nkomazana uthi izinto zikhutshulwa ngemva kokukhuphula imiholo hayi ye intengo yempahla elokhu iqansa isiya phezulu uthi sabona Nkosazana usekanokhoza njalo uNomthandazo Nkomazana uthi well said Gabuza ngabona ukuthandile obekhulunywa isiphathamandla se-MDC lesiyana silo Glenn Dewa othi good morning lo Musa Mazibuko othi mamhlanga msakazi wethu esimthandayo livuka litshona njani ngapho kwelakini ngiyazi kusemini thina siyavuka ne-run bike ese-SA hhayi lapha-ke ngathi kusemadabu kabusa kathesi hhayi sokudlula emadabu kabusa sokusiya kukota to 1 ekuseni ye usikhumbuzo mlalazi layo uthi akachume uchamisa hhayi kutsho uthi layina amboni ukuthi engabe emsekela uchamisa. Ke sikhangele indaba eziqhamukayo ezivela kumaphephandaba lemisakazo ehlukeneyo. Iphephandaba leThe Chronicle lithi ibandla leZANU PF kobulawayo lesule ukhetho oluqhutshwe kuthange lapho owayengumkhokheli wabalwa impi yenkululeko uMnumzana Jabulani Sibanda ehluleke ukuncintisa kusikhundla sokudinga umgcini sihlalo waleli bandla kuleso sigaba. Isiphathamandla seZANU PF uMnumzana George Nare uthi ukhetho soluza kwenziwa kutsha ngomgqibelo ozayo ngoba abantu bavotela amalunga angelahlonzi kukanti abanye babo bake badala amacala njalo abanye bengelasithunzi. Kodwa uthe iZANU PF kufanele yamukele eyinye impumela yalolu khetho lapho okunqobe unkosikazi Rejoice Ndlovu ukuba ngumgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana nabomnumzana Sifa Sincube osengumgcini sihlalo logarikayi Zonde osekhokhela ugatsha lwabatsha. UMnumzana Jabulani Sibanda ubikwa engaliswanga ukuncintisa kodwa ededele uMnumzana Sifa Sincube ukuthi abe lethuba elihle lokuncinta kulolu khetho. Isiphathamandla sebandla leZANU PF uMnumzana Diki Mathiza uthi ibandla elibusayo eleZANU PF lilenhlelo eliziqhubayo ezokuthuthukisa umnotho welizwe njalo uMongameli Emerson Mnangagwa usebenza gadalala ukubona ziphumelela. Uthe ukukhuphuka kwentengo yempahla mahlayana kuzaphela ngoba uhulumende ulenhlelo eziningi zokuthi ilizwe lizikhandele impahla. Ngakwelinye icele umphathintambo kahulumende obona ngezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi osomabhizimusi abangamachumi ayisishiyagalombili lasishiyagalolunye i-89 sebebhalisile ukusungula amankampani okubhaka isinkwa okungamanye amacebo kamongameli Mnangagwa okwehlisa intengo ngoba i-Lobels, i-Protam le-Bakers Inn sebezikhuphulela intengo yesinkwa mahlayana. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp.
ngiyalibingelela ngalesi sikhathi ku Studio 7. Ngibonga umsebenzi omkhulu kakhulu iliwenzayo. Ngoba kungayisini ngavele sisentuthwini ngaba sazela umuntu ngoba ZBC lawa yakiwe yazikhulumela kwabo kungazakaliyo nokuthi bakuyangathi. And lisilekela esikubonayo hatshi laba abasitshela ukuthi into yenzakale namhlanje uyikhangele but uzathi research ungase beyikhuluma bona bayikhuluma ngenye indlela enceda wona inceda ubana bona bebebalokhu besembusweni. Ngikhangele indaba yenduna izimota lezi abathi befuna ukuzithatha babesipha uchiefu begcwalisela amandla abampha wona ukubana abe la mandla ukwenza konke akwenzayo. So nxa uchiefu esithi okubi kakufuni endaweni yakhe akusolileyo akabamikela khuluma kanti iba bamphayo amandla ukubana akhuluma nomsebenzi wakhe kanye wona lo uma engasayenzi lowo msebenzi uzayenza wuphi umsebenzi. Bona ukuthi intaba leyo intaba zinduna kayisoze ithathwe njengalokho abakwenzayo njalo ulawo imvume ukubana achothoza indawo bayachothoza kathesi bathi nxa i-MDC campaign abethi iphiwa amandla e-Britain. So la nxa sithi ikhulumo kwakhe kakhulumi ukuthi nxa sithi ama-sanction angezelelwa nguye la kakhulumi kule mvume yokukhuluma anti layo ngumntana weZimbabwe. Yikho thina size sikhumbule emuva le ukuthi umgalo wathinto zingcono kakhulu kathi thani sebelala bengadlanga abanye uyathoneka abantu sebephelile kade semgodini ngokufela emgodini wonke umuntu usegcwele emigodini segcwele ngaphi sedinga ukuthi ukuthi athole okokudla ngokuphangisa ngokuthi ziyafa sekuzoyenzakala ukuphela kwabantu bathi sabantu bayafa abanye baphela ezibhedlela akusoze kukhulume kuthiwa indlala ebulela umuntu lapho umuntu awusuke wawugula uyagula kodwa indlala abanye sebesidlala kungafani nanga ukuthi kudliwe ukusuka kumfakela umkhuhlane. Ungathi wena emasimini uke wathatha umuntu okade ehlawula egqibela ukhula wamxotsha wathi suka lapho na awukwazi uhlawula ugqibela ukhula ubese uzothatha omunye ozithi uyakwazi ukuhlawula abesehlawula egeca umuntu. Ikwethi kwenzelwa ngamadoda la athi siwaphi isikhathi sokubuta abhidlile esikhangeni yikho kwakusenza umgaqo. Umgaqo wayesithi kuzalunga uze waziphumela umuntu omdala wahamba kulanto elungileyo.
Besicela uhulumende aphathise ezikolo ngokudla kwabantwana besikolo. Lo nyaka emakhaya abantu babazuzanga, abantwana ezikolo akusafundeki, abadli. Ababalisi bakomplain ubona abantwana nxa befika esikolo yabona umntwana sifuna ukulala, hayi lo nyaka kulanto enhle. Uhulumende mayingavuseli uhlelo lwakhe olokuthi khona kuphekwe ezikolo abantwana bathole ukudla kungasiza kakhulu ngoba izikolo hayi indlala ibulele sibili kakhulu. Mina engikhulumayo ngu-Gabriel Moyo.
Salibonani lonke, mina nguSibusiso Zwela ngibuye eFlabhuzi. Ngibuhlungu ngesimo sempilo yelizwe lethu elikamthwakazi elathunjwayo. Namhlanje isinkwa siyadula sikwazi ukusithenga sisibesabaleka sazohlala eSouth Africa. Sihlukumezeka ngenxa yomntu kaMnangagwa. Kathi Mnangagwa yena kwehlani ukudlaya kaphume
emkhundle esikhundleni angithi utshaye umgabi khulu uke kungena abantwana abancane ukuze nathi sikwazi ukuphila kakhulu ngoba Mnangagwa nguyena umnini wegugura wundu wokuqala. Okwesibili wasihlukumeza emathebelelendi asilabazali sizintandane. So asimthandi thina kasimfuni manje sihlezi eSouth Africa abadala bahlala bodwa eZimbabwe. Kubuhlungu lokhu ngoba ingane zethu zizakhula zingelasiko zingalazi isiko lethu. Khona manje njengezami ingane zintathu kazikwazi kona inkonto othiwa yinkomo lobo othiwa yimbuzi ngabazalele eMzantsi Afrika la manje ndilokhu endihlala khona. Kubuhlungu kakhulu sendilokhu loba ngihamba ngifike ngiphelele eBeitbridge ngiphenduke ngiphelele eBoda kaMessina ngempela kwamba eBeitbridge ngiphenduke ngibuyele futhi eSouth Africa ngizame ukuthi ngiyebona ukuthi isimo sinjani. Hayi siyacela lo nkulunkulu sesizwile asixolele asizwele kangenele athumele umlilo wakhe Mnangagwa la yakavuke ehlile esikhundleni kuke kubuse la wakamthwakazi ngoba lathi laba bakamthwakazi abafundileyo.
Salimanani njani basakazi abahle lo okukhulumayo ngobusane Sibanda ngiphuma le emagusini enkaya kwasikhokhokhoni Scott uzobhuka ngumazamba lento eyenzeke enduneni undiweni le ayiqondanga kubonisa ukungahloniphi abanye abantu endaweni zabo abaziphethe. I-government kumele ukuthi ifunde ukuthi ihloniphe abantu ukuze labo abantu bayihloniphe, ingaqambukeli endaweni ezingayifanelanga ngoba ithemba ukuthi yona ilezikhali kumbila abantu abazohamba sebelandelela abantu befuna ukuthi bababulale. Ukusuka abantu bezama ukuhlasela umuntu omdala, abantwana abancane, bayasho lokukhuluma abantu bathunywe yiZANU-PF. Imbi lento eyenziwa yiZANU-PF futhi imbi. Ukuhlukana ngembono akusikho ukuthi sokufuza ukuthi omunye umuntu aphile nzima noma sokole ngenxa yokuthi ahambisani laleyo nto wena uyabe uyifuna, futhi izobisela ilizwe emuva. Bengacabanga ukuthi le nto abayenza emuva kubobaba labokhokho bazoyenza futhi lakulezi zizukulwana zamanje, izayenza ukuthi ilizwe leZimbabwe lilayithe litshe lonke le nto. Bayakhathala abantu msakazi, bayakhathala. And sitsho isintu sesiNdebele sithi imbunga ezi zikhala kakhulu zizadabuka. Angibonge lapho.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu. Eliwathumela kuWhatsapp onombolo ezithi +1 202 464 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Njalo silomnye futhi umlayezelo ovela kuSanokhoza othi hayi khohlwani ngochamisa lo, uliyazikhohlisa nje bogabhuza. Ngumbono wakhe lo unganivumelana lo sikhumbuzo mlalazi lo lesedimo leya lawe yasibingelela lapho. USanokhoza uthi baba abantu abakhonqa bengayazi inkomo, asonto ongayisitshela abantu leyo, khuluma into elomkanje, uhambisa abantwana ekhaya udliwe eGoli, wena nanko uthi uphelela emsina, indoda kayikhulumi njengawe. Ngoba ngiyakwazi bengiza kupha isidwaba sazi njalo Sanomhla yena kodwa kufake ku-context watsho ukuthi kungani isizathu bengakaze beyibona inkomo, njalo uyachasisa lapha. Mbona ingani laye ulo mbono wakhe ngalolo da. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ilizwe leMalawi liqhuba ukhetho kusasa njalo kulamalunga ayisikhombisa ancintisa kusikhundla sokudinga umongameli walelo lizwe. Kodwa abamqoka ngumongameli Peter Mutharika kanye lomnumzana Saulus Klaus Chilima lomkhokheli webandla eliphikisa umnumzana Lazarus Chakwera, njalo akukacaci ukuthi ngubani okhokhelayo. Ikomiti yomanyano we-United Nations owe UN Committee Against Torture ithi kufanele ilizwe le-Democratic Republic of Congo lekele ukuhlukuluza izibotshwa lezinye izijeziso ezephula ilungelo loluntu. Kwezenzakala eMelika, umculi uLane Hardy owedolobho leLouisiana khonapha eMelika nguye onqobileyo kumncintiswano lapho okukhethwa olephimbo elimnandi okwedlula elabanye owe-American Idol ngesonto ebusuku kodwa ekuseni eZimbabwe. Uncinte abanye bakhe ababili abakade sebesile kulo mncintiswano ababalisa uAlejandro Aranda loMadison Vandenberg abangene kusigaba sama-runners-up. Asizweni uRyan Seacrest ememezela ukuthi uLane Hardy nguye osei-American Idol yalona nyaka, njalo uzathola mvuzo bani.
I now have the final results in my hand. For the
Ngemva kokunqoba uLane Hardy oleminyaka elithumi lasiyagalolunye 19 uzathola usizo kungcwethi kwezomculo ukuthi abe ngumhlabeleli opheleleyo njalo uzacula endaweni ezivalisa iHollywood Channel lezinye. Abaqoqi balumdlalo bathi ngokwakuqala ukuthi kukhutshwe nge-elimination oyedwa oncintisayo olokhu engelamavoti amaningi avela kwababukeleyo kuhlatshelwe njalo kukhethwe onqobileyo ngasikhathi sinye. Abakade besehlulela kulolu hlelo ama-judges ngabaculi uKate Perry, uLuke Bryan kanye loLionel Richie njalo omemezeleyo nguyeke uRyan Seacrest. ULionel Richie uqale wahlabela yakhe ingoma elodumo uDancing on the Ceiling andubana abancintisayo labo bacula ezabahlabeleli abaziwayo. Abanye abahlabeleli abaxhase lomncintiswano ngokucula ezabo ingoma ngoAdam Lambert, Carrie Underwood, Jordan Shavi, lo Yankee, lo Daddy Yankee ocule njalo wagida lo Katy Perry. Abanye asabe ngabahlabeleli abalodumo abanqoba kulomncintisano eminyakeni edluleyo babalisa abahlabeleli abaziwayo oFantasia, Jordan Sparks, Kelly Clarkson labanye. Kwezomculo namhlanje ke sijayiveni kancinyane sikhohlweni inhlupho zethu lo omi esithi cheerleader.
I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She knows like I'm a dove. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah. Cause I'm the wizard of love. And I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty. You feel like cheating, I'm like, no, it's not really cause. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her.
Loka omi esithi cheerleader ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso ye-ZCTU ithi lakho ukutshengisela isola kubhidlika kwezomnotho ingavumelana ukwenza lokho emhlanganweni we-extraordinary meeting owesiphangephange ezawuqhuba kuyona le iviki. Ibandla le-MTC selilandule imbiko yethu umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa utshele abalandeli bakhe emhlanganweni we-rally eChiretsi ukuthi batshengisele ngodlakela. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.